soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uIvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-27 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba unobhala kamongameli ukuba ngusiba lukhulu kamongameli le-cabinet kudanisa abanye.
Even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-department akekho oyakuzenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they are directly linked to the president.
Umanisipala wakoBulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhlazi ku-1 ngenyanga ezayo.
Kuluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi luyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bebhatheka kilo, kodwa nxa soluqhubeka lusenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqatha kokugcina idolobho lihlanzekile.
Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye e-Girls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo, endaweni zokukhonza lezinye zonke indawo zelizwe jikelele.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga, kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Martin Rushwaya ukuba ngusiba lukhulu kamongameli le-cabinet kudanisa abanye. Urushwaya ngumzala kaMnangagwa njalo enguyise kankosazana Henrietta Rushwaya osanda isulelwa icala lokuzama ukuphuma elizweni legolide okungekho emthethweni. Indodana kaMnangagwa uDavid lomzukulu wakhe uTongai bakuhulumende kunye labangane bakhe osekudale inkulumo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungela ezombusazwe umnumzana Difa waJapi Pangodube.
Okokuqala esingakubeka kube mgceke ukuthi ikakhulukazi abantu abavame ukuthi babeduze laye uhulumende noma ngithi duze laye umongameli ngabantu esibabiza sithi ngama-first beneficiaries awumbuso. Okungangokuthi akudingakali kakhulu, bekungela sidingo esikhulu kangako esokuthi kube kuthi sekuyibo njalo ababebeqoka ukuthi bangene kuma-positions, ikakhulukazi ama-positions lawa akhangelelwe ukuthi a very influential ku elizweni. Ngoba nxa ukuba khona kwabo already noma ukuthi bengelawo ama-position already ngenxa yokuthi nje base ngaphansi komdeni oyiwo ophethe ilizwe, yingakho besiba ngabantu ukuthi ama-first beneficiaries awumbuso. Kodwa ke nxa sebebuya njalo sebebuya sekusiba yibo futhi asebeqotshwa ukuthi babuye bangene kuma-position la, sokutshengisela sengathi ilizwe leZimbabwe alilabo abanye abantu abakhaliphileyo abangasetshenziswa noma abanye abantu abathembekileyo abathembekayo ukuthi abangahamba bayongena kulezo zikhala abangenza ukuthi basize uhulumende ukuthi andlondlobale.
Kodwa ke bakhona abathi abantu laba abakhethwa nguMnangagwa abayizihlobo kumbe abangani bakhe ngabantu abaqeqetshileyo njalo abangenza umsebenzi ngemfanelo ukugoqela lo mntwanakhe undodana yakhe kunye lomzukulu. Ungathini wena ngalokho?
Sokungenzeka kube le nto efanayo njengalokhu esikubonayo khonokho esikhuluma ngako kathesi, kusenzeka njalo kuqhubekela phambili kweminye imibuso ezayo, ngoba kwesinye isikhathi ezinye izinto bayazikhangela bazikhangele besuka laze emuva. Ngikhuluma ngobuholi, babe sebefunda lokho okwenziwe ngama-predecessors yabo, bebe sebecabanga ukuthi bona laba kathesi bengakwenza njalo. Esazi ukuthi kona inga kukuti mkambi ya siti nga kuhi kampani kukubusa kuhi kampani lukubusa kuhi lize mbore kati ulo mesu kumkulu ya kulu nga kuhi kampani ikampani su nga hati mkambi su nga faka abanya abanti mkambi senze lukuti mkambi nga unga tendi abanti osele zara labo mba siti mepi laba osho wane labo mba nga abengenza uuti abengenza uuti usebenze kuhi labo kutu wake nga sasikangyera into ye lizwe ngoba ilizwe nga usuvela watu usungumtungameli usungumkokeli we lizwe sokufanele ukuthi ukhokhele wonke umuntu ophakathi kwalelo lizwe ilaloba ukuthi uyabe njani kodwa ngoba sokufanele utshengisele ubuqotho bakho njalo utshengisele ukubethemba ngokubeseka ngokuthi ubafake kulawo ma positions so ke kungenzeka ukuthi singaphinde sikubone njalo khona lokho sesikubone kathesi
manje ngokubona kwakho kuzenziwani kwela kusasa sokulomnye uhulumende omutsha asoze sibone na sokulisiko lokuthi umongameli uyahlala ekhetha izihlobo labangani
njengoba njilo wabukande phambilini ukuthi okukhona ukuthi ilizwe kufanele ukuthi litshengisele ukuthi liyethemba abantu balo njalo liyethemba abantu eliba producers from ama universities ongakuthi bekungabe kuhle nxa ukuthi uhulumende engatshengisela inclusiveness noma mhlambe ayithathe abantu abadlala lezo ndima noma abafake kulawo ma positions kungabi ngabantu abaphuma ngaphansi komdeni wakhe njalo kungabi ngabantu aba directly related kuye ngoba lokuyana ukuyazi kule infringement njalo kuyazi kule kuyazi kule kuphambana kwa makomiti okuyabe sokusenza ukuthi kungasasetshenzwa kuhle ngoba even noma labo abanye abantu ababesebenza kulawo ma-departments akekho oyabezayenisa ukuthi abakhuze labo ngenxa yezizathu zokuthi bayazi ukuthi automatically laba they're directly linked to the president.
Lo ke ngumnumzana Difa wajaphi Bango Dube ocubungula izombusazwe. Umanisipala wakobulawayo uzasungula uhlelo lokudobha ingcekeza lokubutha izibi kuleli dolobho kusukela mhla ziku-1 ngenyanga ezayo kusiya phela mhla ka-7. Uhlelo lolu luza ngesikhathi abahlali bekhala ngokuthi sokugcwele ingcekeza ndawana yonke kobulawayo. Umeya waleli dolobho omutsha umnumzana David Coulthard ubambane lezisebenzi zenye inkampani ngomgqibelo bedobha izibi okungumzekeliso athi kumele ulandelwe izakhamizi. Kumbiko wawethule izolo umanisipala ukhuthaze izakhamizi ukuthi ziphatheke ngokugcweleyo kuhlelo lwabo lolu abalubiza ngokuthi yi-spring cleaning campaign ukuze idolobho lihlanzeke. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi eyibulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Uluhlelo oluhle kakhulu lolu esibona ukuthi liyancedisa kakhulu izakhamizi. Luke lenziwa futhi kulomnyaka ophelileyo sabona abantu bephatheka kilo, kodwa nxa seliqhubeka lisenza sibona ngathi kuzancedisa kakhulu ukuthi abantu bananzelele ukuqhatha kokugcina idolobho lihlanzekile. Khona kwanti abantu bazafaka amakhanda ndawonye, abantu babizwe sonke sithi cwi siyithanyela, sithi cwi sidobha izibi. Kuba yisifundo kithi kakhulu ebantwaneni bethu. Ndethemba nxa siya khona sihambele abantwana bona abancane bezikole labo baye bayingxenye kwenzela ukuthi ekukhuleni kwabo bananzelele ukuthi uhlanzeka kuyinto eqakathekileyo esenza sihlonipheke njengedolobho.
Kuyini ongakukhuthaza izakhamizi ngenhlelo ezinje ezimayelana ngokuhlanzeka kwedolobho?
Eqinisweni siyabona ukuthi izibi endawo eziningi ziyalahlwa. Ungangena emalokishini lapho esithi ngama-open spaces uyathola abantu belahlile izibi, ungene phakathi edorobheni esithi ne-central business districts uyathola izibi zilahliwe. Kodwa kuyiqiniso ukuthi izibi lezo azizivuyeli, izibi lezo zilahlwa yithi thina izakhamizi zakobulawayo. Kuyikho ke sokubuya lolu hlelo lokubana uhlelo luzapho kusifundisa ukuthi izibi zingalahlwa nje mahlayana. Ungangena ngathi esikhona apha edorobheni njengoba sisitsho kulobuthapho obukhulu esibunanzelelayo. Ungahamba ngale kubo 5th Avenue enanzela abantu ukuthi kuthengiswa njani laphana, uyobona idoda esuka laphana iyesabeka. Nxa kathi esingangena sebetshayise bona abana abantu sikhaya isitata senisana u-5th Avenue uyathola umgwaqo wonke ugcwele izibi. Kusitsha abantu abanxa betshayisa, abaphonga ukutshayisa betshiya izibi khona phana, betshiya amatshe khona phana, kuyinto engalunganga. Sola futhi ngena nje ezitaradeni, athola kukhona abantu abalele ezitaradeni. Abantu abavela kwezindawo abangahlali kobulawa abavela kwezindawo. Abanye abantu bevela kwale emasenaleni, abanye bevela kwanale emaswingo, abanye bevela emidlands, bebuya khona aba bezothengisa izinto abazithengisayo. Ngenxa yokuthi indoda athi bezithengisa zisaphelanga, abasabuyeli emzini yabo, abasagada amabhasi buya abavela khona. Sebelale ezitaradeni, uzathengisa insuku ezimbili ezintathu ukuze kuphele konke lokhu. Eqhubeka khona beleyo engcolisa idorobho lakobulawa. So thina sithi asifake namakhanda ndawonye njengezakhamisi, sifundisane, sikhuzane. Kungabi lo muntu olahla izibi bese sithuma siphala lamapolisa abancethe kakhulu kakhulu eCentral Business District ukuthi abantu abalale esitaradeni babangavunyelwa bangalale esitaradeni kuyibo abafaka ingcekeza enkulu laphana edrobheni babuye lapho futhi lanxa sebefuna ukuthi sebephathekile befuna ukubana bayazinceda bayangena emkotweni khonapho lenceleni kwemgwaqo khonapho bezinceda kwangona kuyingozi empilweni zabanxa abanyedorobho kuyalingcolisa soke sithi njengezakhamizi siyacela ukuthi singalahli izibi egangeni iziba zingene emabhilini ukwenzela ukuthi zibe zothatha khonaphana singambona lo okwenzayo asifundeni ukukhuzana singameli uphela ukuthi umasipala uzakhuza umasipala wakhona yitha sikhuzaneni idorobho elihlanzekileyo liyahlonipheka njalo kuyenzala uba nalidonse labe singama-investors babuye bezovula amabhizimusi khona akulamntu ongavula ibhizimusi edorobheni elingcolileyo so ke izakhamizi ithi singazincedisa ngokuthi singalahli izibi egangeni.
Lo ke ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso emela izakhamizi yeBulawayo Progressive Residents Association obexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ecingweni ekhona le kweBulawayo. Inhlanganiso elwela ilungelo labathandana bengabobulili bunye eGirls ithi liyanda inani labathandanayo beyibulili bunye ezikolo endaweni zokukhonza lelizweni lonke jikelele. Intatheli zindaba iStudio 7 uTobias Mudzingwa usipha loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
Abathandanayo bebulili bunye bathi bayemukela ngenjabulo ngokwanda kwenani labo. IGirls ithi inani labantu laba likhutshulwa ukutholakala kolwazi lokuzimela hatshi ukutshelwa ngabanye abantu ukuthi kumele bephile njani. Omunye wabemukela ngenjabulo lelinyathela nguJames Zikali othandana lomunye wesilisa.
Ngeminyaka engu-24 indaba yami ngiqalisela ekuthen ngikhule nginemizi ekushana labanye siza ngifuna ngibele esilisa. Kaso sizathu sokuthi ngazenza kodwa yingumuntu ozele enjalo izindami ngokubonakala kwami osokuzisithi ngumuntu wesihalambe ngowesilisa.
Omunye wakhe ofisa ngokwaziyo ngegama elithi Nolwazi uthi kuyajabulisa ukubona abanye abanjengaye sebephuma mgceke kulezi nsuku.
Kudala bekunganje ngoba wawungathaywa kungaziwa ukuthi njengamso inkazana qede ngithanelenye inkazana kodwa wathe sokungcono ngoba senelisa ukuhamba emgwaqweni sikhulekile loba nje besakhona belokhu besichothoza. Mina ngikhaya sebekwazi ukuthi ngithanda amankazana angeke ngithi into ebajabulisayo kumbe abayithakazelelayo kodwa abangizondi ngenxa yalokho.
UThanatswa Gumbo isikhulumeli senhlanganiso seGirls uthi ukwanda kwabantu laba kwenziwa ukuthi iningi labantu selikwazi amalungelo abo.
It's the LGBTI movement which has gained more momentum and visibility leading to increased awareness.
Unkosikazi Virginia Makikwana isakhamuzi sempophoma kobulawayo yena ke uthi liqiniso ukuthi sebebanengi abasakhulayo abathandanayo bebulili bunye.
Sizidabane zikhona and ziyanda ngoba ungahamba kuleli khona uyabona dode ongisisi uhambelani khona yikho khona lokho nama ngisazwisisa ukuthi anti kwenzakalani waye abantu abatha sengathiwa bathatheka ngakho kakhulu nangokwami ukuthi ngumkristu so ubutabane angibusapoti sengathiwa yistayile.
Umqoqi Ncube ohlala kobulawayo uthi kulabanye abatsha abathandanayo bebulili bunye abaphanda imali.
Abanye badalwe bavele banjalo, it's not by choice, abazikhethelanga kodwa kuzoba labanye abantu abakwenzela ukuthi bafuna imali. singananzelela abaningi sebetholakala besenza ukuthandana ngobulili obufanayo begijimisa ukuthi bethole imali.
Umkhokheli wesikolo sabafundisi eseTheological College of Zimbabwe, umfundisi Ray Motsi, uthi akusoze kusize lutho ukuchothoza abathandanayo bebulili bunye.
Nxa umamakho eloya uyamthatha njengomama umhloniphe, akutsho ukuthi kona uthanda izinto azienzayo. Kuyafana lokuthi umntanami mina nxa ikuthi kona umntanami uzaba gay kumbe lesbian, ngiyabe lokho ngimthanda njengomntanami, kodwa akutsho ukuthi ngiyasekela kumbe ngithanda izinto azenzayo.
Inhlanganiso ebona ngezobudlelwane bamazwe omhlaba e-Development and Cooperation ithi ngomnyaka ka-2019 iZimbabwe yayilabathandanayo bebulili bunye abafika isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10%, okutsho ukuthi umuntu oyedwa phakathi kwabalichumi wayengaba kusimo lesi. Loba inani labo lisanda, imithetho yelizwe ebalisa isisekelo sombuso kayivumezi ukulobolana kwabantu bebulili bunye. Imele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mutsingwa.
Siyabonga Tobias. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa usevimbe iziphathamandla zikahulumende ukuthi ziye kwamanye amazwe ngaphandle kokuthi ingihambo zazo ziphathelane lentuthuko yelizwe. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isiphathamandla sebandla le-CCC uMnumzana Job Sikhala osehlezi esitokisini okwedlula umnyaka engathoniswanga walelwe ukuchuthelwa icala lakhe lokutshotshozela udlakela izolo ngumantshi weHarare. Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sakazi Studio 7 kunye nabalaleli okhuluma ngunyathi lovele CS ngithi ngiphawule lapha kule ndaba yezidakana. Mina ngokwami nje angiyisapoti nje mayefuna ukuthi inani lezidabane liyakhuphukela izweni nje. Mina ngokwami nje ngithi hhayi kube kuya ngamahulumende nje kube ayivala le nto nje bephume kwamanye amazwe mhlawumbe bafuna ukwenza le nto yabo, ngoba thina sathi sikhula vele sakhula singazi ukuthi kuthiwa kulo mfana othandana umfana or kule ntombazethandana nentombazane. Into nje esiqala ukuyibonela khona lapha kahlekahle eSouth Africa, kodwa usuthi masiqala ukwanda nangapha ekhaya eZimbabwe, hayi futhi into enzima impela le. Uhulumende nje thina bazama ukuyithathela inyathelo, kumbe abahlali bendaweni nabo bazama ukuyisukumela le nto ingaqhubeki, ngoba kunje nje umzali maye kuzalile yabe ebhekele abazukulu from kuwe, kodwa uzobathatha ma ungabona sithandana nomunye umfana or intombazathandana nenye intombazane. Isizwe sikhulisa kanjani isizwe sakini ungumuntu wesilisa uthandana nomunye umfana? Ngithi nje ngiyibambe lapho nje, kodwa uhulumene azame impela nje ukuthi hayi aqinise amasokisi nje lapha, anyusa amasokisi aqinise iy'ntambo mpela. Ngiyabonga
sali bonani basakazi be-Studio 7 yalibingelela nabalaleli. Hhayi siyamuzwa uWalter Mbongolo lo ocubungu lwezombusazwe uthi yena uChamisa wadliwa ngumonzo ngu-congratulating isikhundla sika-general secretary. Ukhuluma amanga uChamisa wayewinile kumonzo relakakuthiwangirayi nguye ayenza ukuthi umonzo rethathele tyana sikhunda ngenxa yokuthi wayekwazi uChamisa mfuna abe ngubani. Sethina kasifuna abantu abakhuluma amanga, sithanda ukuthi abantu befakaze iqiniso ku-Studio 7. Ngiyafana nalabantu ababesithi bona umama Makhube wasebenza i-tribalism ukuthi ephume e-Cattle Park, babefakaza amanga okuzwa ku-social media bengabuzanga ibanjeni ukuthi bezemkhiphe. Kathe sekukhuluma umama Makhube ukuthi bezwa kuthi angazi ukuthi bathini. Akumelanga lingamadoda likhuluma amanga. Kathe sithi wena i-CCC yesabukwenza ama-structures ukuthi uChamisa ngokuzodliwa. UChamisa edliwa ngimbani? UChamisa uyathandwa ngabantu, uyafuna kawufuni, and vele la ma-structures angona wafunawo nalawo uzowabona ezivulini. Akula ma-structures azayenziwa ukuthi ukusi kanti ifuna ama structures anti nasi labantu abalama structures abanye vele abazuzanga yena ukansila bela ama structures vele abantu abakwazi ama structures ngawani sinje asikwazi vele ukuthi uncedo lama structures ngolwani mina ngwasinqa so siyavota ngevote elichamisa lo MP we CCC lo council okunenga ngudini sibanenge singakudiniyo khona lokho ubuza izana uPF yakwazi ukuthi yadliwa yikubona ihlukumeza abantu kabuhlungu ngaka ngemva kokhetho ibuhlungu ukuthi yadliwa ngabantu buzizekho ukuthi yathola njani 103.6% uyekele ukukhuluma amanga lapha kuyina ama structures sina siya even nxa i friends e elections singena ama structures izana yisizwe
kuyashelela hayi lami ke ngiphosela ijikayo siyakhala sonke ebukhaleni kwethu ukuhlaziya ukuthi siqondise lapho kutsheke khona nami ngiqondise uhlupho lunazo esinalo lunye emazweni ethe Africa silohlupho lulodo ukuthiwa ukuthi sifuna abantu bafuna ukukhokhela bengafuni ukukhokhelwa yilo uhlupho lukhona ngisho ngokuthi eZimbabwe nge Africa there are very few countries lapho abafuna khona ukuthi abantu abafuna ukukhethwa bekhokhele hayi khona ukuzikhetha ukuthi wena ufuna ukukhokhela so ma wena ungafuna ukukhokhela kodwa wena ufuna ukukhokhela abanye uzahlala unamaphutha amaningi maze mbuya ngakithi kithi sile problem mpela enkulu kakhulu eZimbabwe ngoba ama leaders agcina khona laphana nyakana sindibhuzwe 1980 ukuba la leaders ayengama leaders afuna ukukhokhela akhethwa ngabantu ukuthi bekhokhele ungabona umuntu ekhokhela abefuna ukuyahlala yedwa ahlale lamakhiwa kodwa sithi amakhiwa wrong kodwa umbone siyahlala kumasabhab engafuni lokuthi esondele eduze labantu kodwa umbone sehamba egadwe ngamapotikali ngayo 27 uyesaba nabantu abakufaka esikhundleni ngoba ufake laba bantu ngiyakhumbula mina ukuthi manje sithi ngiyakhangela phela abantu abaningi ama leaders ukounda uzumtola ethwele emasimini umuntu egebha umtolela egebha lo mbaba unkomo ndawakuzama khonoko kodwa kasethola ukuthi no laba ama dictators vela asafuni lokuthi akwenze khonoko ngoba bebona ukuthi uthandwa ngabantu hey kwafa akwasala amasela kwafa ababusi siyabonga thank you
sanibonani sanibona kustudio 7 onibunisayo ke lapha ngumdala ukhumaza ngilani egoli bakwethu singawona la ama-elections asanda kwedlula hhayi selidumele edlula nangakwa kuthiwa nguyosewinile uchamisa usegoqa izandla uthi into yonke izolungiswa yisadidi lanxa kule tangible evidence ebonisayo ukuthi icala leli angaliwina ama-voters roll ebengekho right ini yonke into nje ibingekho right ukuthi naye azame omnye imzamo ukuthi ayekhoda avikele ivoti labantu akasenaso leso sikhathi right so kumele ukuthi abantu manje bathembele emuntwini ongenani nabo dasay ngangithi mina ochamisa laba bangama opposition emini phakathi kwekusuku bayizani PF phuzani PF ngoba angeke ukuthi umuntu phezu kwento engaka ungathathi action ithi action uzayithathelwa abanye abantu hayi bengadlali ngabantu ene abantu basemadibhelini basezohlonza sanzima ngakho lokho akwenzayo uShamisa kuma roadblock bayasikhulumisiyona emaklinika bayasikhulumisiyona kuma home affairs bayasikhulumisiyona abantu bemadibhelini yiwo azadonsa nzima ngoba bazobe befostelwa ukukhuluma isiwana ngenkani bayaganga babadelelile bangavoti babavoteli
salubonani salubonani studio 7 okokuqala ngithanda ukuthi sibonge laphana ku-Victoria Falls kusodolobho indlela abayibambe ngayo amakhansila angavumanga ukuthi akhethelwe kodwa wona azikhethele umuntu amfunayo kuhle lokhuyana akwenzileyo ukuthi ngayo nakobulawayo kuvele kube bazikhethela kobulawayo ngabe nakho siyajabula futhi kakhulu kodwa na koko umvuselo omnye umoyo engawutholi kahle ukuthi lawo mantombazane engimuzwe ekhuluma njengamanje lokuthi unolwazi othi yena uthanda amanye amantombazane ukuthi into naleyi kuyinto e-right kathi why singaqali sibone amadonki enduna vele sithanda amaduna wodwa le nkomo sibone ezinsikazi zithandana zizodwa ngayo kathi abantu kusokungena moya bani ayikho indaba enjalo leve yidoti idoti angeke kuze kuthiwe amalungelo omuntu abantu bengatshaywa abantu bayekela ukulungisa amalungelo abantu ekutshayeni abantu lapha besenzani yini isitabane umfana kufanele ukuthi akhule abe yijaha thatha umfazi abe nomuzi kudlala abantwana akhulise isizwe sakubo izitabane zona zikhulisa isizwe sangajoni izitabane ababusayo bebenabo emakhanda bengathi akasebenzi ngenye imini sengasijwayeli kabi la
studio 7 siyabonga umsebenzi sinye labalaleli bomsakazo wenu studio 7 ngithanda kudana kakhulu ngokuthi iZanu PF sizimisele ngempela ukuthi sijetiwini ukhetho bathi baqhubeka bafaka cabinet baye emazweni bafike bekhulume bengamamelwa ngamuntu lapho kunye ukubeza izani bangama president bawinile bengabaya president ezanu so umbuzo wami sekutheni ke obelieve gawe besijeti iphi umkhombandlela abazawenza bowenzela ingane zethu ngoba isikufisi sabo siyadula oqala imisebenzi ayikho kulesomiso njengamanzi indlala izoba ikhona izulwane eline kakhulu lonyaka kuyini into abazoyenza ukuthi ingane zethu zilale zidlile silale sidlile eZimbabwe ngaphandle into abazosinzela abantu besikhandele ipassport kuphela ingane zegcwala ipassport office zonke zibaleka ziyefuna imisebenzi eBotswana Zambia South Africa ezinye ziyefela kulempompo ezinye ziyotshiswa ngamathako South Africa ziwe zikafeni kuboTswana yilo ilizwe lelo abalifunayo libamba ngenkani abantu bezana ukuthi sifuna ukuthi siphathe idonki ziphume impondo kuhlutshekiwe kunje yikho nje abasithembisa khona ngoba emgwaqo sisakhuluma kwezibhedlela sisakhuluma ngoba kubahlulile sisakhulumela ukuthi ukudla kuyophuma kuphi abasithembi labantu bezana.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika sokusele amalanga amabili nje kuphela ukuthi uhulumende welemelika avalwe ngoba kungavunyelwananga ekusayina ezinye zenhlelo zikahulumende. Uhulumende engavalwa ezinye izisebenzi zakhe ezibalisa abakubutho abasoze baye emsebenzini kumbe khona ukuthola iholo. Kolunye udaba lwezemelika, imota zohlobo lwamatank ezempini ezithiwa ngama-Abraham ezaphiwa amabutho akwele Ukraine nguhulumende welemelika zize zafika izolo kwele Ukraine. Lokhu kwenzakala amabutho akwele Ukraine eqhubeka ekhulula izigaba ezazisezithunjwe ngamabutho akwele Russia. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele locubungula izombusazwe umnumzana Busani Ntini.
Ngombono wami mbonangani amabutho e-Ukraine loba ukhanya ephumelela. Aphumelela kunje kodwa vele into asaba abayilwelayo kwesinye isikhathi yokuthatha umhlabathi, ama-building asaba wonke abulawa abaku-ground. So ukuthatha nje into esisele vele isidilizekile. Kodwa yebo kuyakhanya bayathatha mbijana kodwa kakulula indaba yakhona. Mbonani le Russia lalo liyakhanya ukuthi liyazama lapha nalapha. Kodwa mina ngombono wami ngibona ngani vele khona ukuthi impi leyi ibe khona kuze kudlule umnyaka. Kimi kuyatshengisa ukuthi le Russia liyehlulekile ngoba ngokuya kwakumele vele kungathathi isikhathi eside nxa ukuthi le Russia lalikwazi lalifuna ukukwenza. Njalo siyananzela ukuthi le Russia lalo limadabudabu. Siyabona ukuthi kule ama-mercenary abo lade adesebenza lawo umkhulu wabo usebhubhile njalo akukhanya ukuthi lokho esabancedisa yini ukuthi lokho ibencedisa yini ukuthi bephushe amabutho e-Ukraine. So mbonangani Russia imadabudabu ngombono wami njengoba ngishilo phambili impilo kwakungamelanga idlule umnyaka. Ukudlula kwakhe umnyaka kuyatshengisela ukuthi le Russia kukhona okuhle lingakwenziwa.
Hello ke ngumnumzana Busani Ntini ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esesigabeni se New York.
Hi. Manai. Waze. Zwa. Kodwa nje anga window amthoba. Kodwa nje anga window amthoba. Zwa. Kodwa nje anga window amthoba. Zwa. Kodwa nje anga window amthoba. Manai. Kodwa nje anga window amthoba. Kodwa njanga window mthoba.
Mina sopare ingoma kama 99 isigubela ke uhlelo lwethu lalamhlanje ke sithi chazi inhloko zendaba. Ukukhethwa kwesinye njalo isihlobo sikamongameli Emmerson Mnangagwa mnumzana Martin Rushwaya ukuba ngumabhalane kamongameli le cabinet kudanisa abanye. Siluchiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com. Olivalelisayo ngisitha sibaneni njalo kusasa sikhathi sinye igama lami ngu Chris Gande.